Hay un humo de coronavirus, de pandemia que globo velo, kuyilaba 41,000 abaku ICU abagula kakhulu ngama 11,000 nxa kubuya kweze vaccination kwele melika jikelele on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated then leyinye i 10 to 12% bese yaphiwa injection eyodwa so hayi abantu bayaqhuyeka lokhu bevasinethwa njalo ungathandazela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye-coronavirus e-New York State jikelele ama-cases amatsha asekuma-5,000 ngelanga abantu ababhubhayo i-15 ngelanga njalo abantu abavasinated e-New York ngama-68% fully vaccinated. Lokhu kwenziwa ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe-fully vaccinated nakaphenduke emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi khanye e-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yonke.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abaningi.
Uma sibheka indaba yamamaski e-New York State, abantu aba-fully vaccinated kungani bona abale-freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngaphi. Ikakhulu ngakhangela emsebenzini eminingi e-New York State. Nxa ufully vaccinated wasayina ifomu usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo imask kodwa kumele wenze i-social distancing but labo abangavaccinethanga kumele begqoke imask sonke isikhathi nxa besemsebenzini njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public you know, space emajimu kumbe ezitolo emabhar laku-public transportation ezibhedlela langaphi langaphi wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask kodwa njengoba ngishilo aba-fully vaccinated kwesi sikhathi ngathiwa bona imithetho yakhona iyajika mbijani kodwa bayazama ukuthi nje umuntu wonke egqoke imask.